Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Welamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi amabhasi yalokhe engavunyelwa ukuya kwamanye amadolobho ngaphandle kokuthi ethwala abantwana abaya ezikolo njalo elemvumo yokwenza lokho, kukanti labo abazathatha ithuba leli kugadisa abantu mahlayana bazathathelwa imota zabo bebotshwe. Ngolandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo, iningi labantwana emaphandleni alifundanga ngoba libuyiselwe emakhaya ngenxa yokusilela kwamanzi, njalo labazali kumele bezilethele lamanzi.
Esikolo mphansi kwasekwesanesi ngengafika khona abantwana balutshwana ziye babuye ngendlela yokuze bebe ngaba-aggressive. Njalo ngithola ababalisi ababili ngilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngiyafika esikolo njengoba ngichaya ngikhona phana esikolo nababalisi abangu-2 kuphela.
Sixoxa loMadlela Sikhobokhobo ngosizo oluqoqelwa umculi uSikhosana Buhlungu ukuthi akhe indlu, njalo siza kuzwa uSikhosana ngokwakhe ekhuluma ngodlala ntethe obikwa elokhu esidla ubhedu.
Bathi bazoshana inkomo lapho ngithi ngiyakhangela khona sezingu-5 izinkomo. So into enhle kakhulu, sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi bamphakamele uSikhosana engeyilutho. Yibo phela ubuntu lo, yibo phela ubuyithi lo, ukuthi bekumele vele sihambe sibamba singabantu sibe imbumba sikhulume ngazwini.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuona lo umsakazo. Amapolisa athi amabhasi yalokhu engavunyelwa ukuya kwamanye amadolobho ngaphandle kokuthi ethwala abantwana abaya esikolo njalo elemvumo yokwenza lokho, kukanti labo abazathatha ithuba leli ukugadisa abantu mahlayana bazathathelwa imota zabo bebotshwe. Embikweni owethulwe namhla, amapholisa athi lokhu ngezinye zeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 lokunanzelela ukuthi abantwana befika bevikelekile ezikolo. Kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo, iningi labantwana emaphandleni lithi alifundanga ngoba libuyiselwe emakhaya ngenxa yokusilela kwamanzi okusebenzisa, njalo labanye ababalisi bengekho emsebenzini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Izikole ezibalisi eseGaranyemba ngezinye zezikole ezansemandebeleni ezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi zingavulwa ngomvulo lapho abafundi bebuyela esikolo. Imbiko esiyitholile iveza ukuthi abazali besikolo semfundo yaphansi eGaranyemba balomlando okudinga amanzi bawase esikolo ukuze abantu babo bageze izandla, kodwa abasakwenelisanga lokhu. Ukhansila walindawo mnumzana Miklas Ndlovu uthi lukhulu udubo lwamanzi esigabeni sabo.
Kwa-13 udubo lwamanzi luphezulu okunye okumangalisayo. Kule ndawo eziningi ezivele zingelawo amanzi, silabo ndawo ezinjengabo Simbile ziyana kathesi kuphose kwabangcono lonyaka ngoba idabani isakhele isend dam lalaphana kuboswanjana ayakhiwa ama-send dam, kodwa udubo lukhona kakhulu ewadini yethu. Ungakhangela izikolo ezinjengabo Garanyemba Primary School ngomvulo sehlulekile ukuthi sivulwe ngoba vele kasi la isosi yaso yamanzi.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi Stezi uthi kube liphutha ukuthi izikolo zivulwe ilizwe livaliwe nge-lockdown ngendlela kuyonqabela ukumemetheka ngomkhuhlane we-COVID-19.
Esikunanzelelayo ukuthi ababalisi babuyile, abanye njalo ababuyanga mhlawumbe ngesizathu sokubana i-intercity travel ban yezimota zokuhambisa ilokho ikhona, njalo kuloko esabela uba igcikwane lingabuya limemetheke ngamandla ngoba izikolo zangapha emakhaya azange zilungiselelwe ngokwaneleyo ngendlela yokuthi zihlanzwe kanti njalo lababalisi baphiwe lokho kuthiwa ama PPEs abantwana balungiselelwe ukubana bazuze ama mask ukuze bavikeleke kuleli gcikwane.
Ngaphandle kokuthelakana kwamanzi ababalisi bebengekho emsebenzini okubangele ukuthi abafundi bayiqhuba isikhathi nje kuthi umnumzana Grade Mpiri wamatobo.
Esikolweni phansi kwasokwesane si ngeke ngafika khona abantwana balutshwana ziye babuye ngendlela yokufuze bebe ngabaka-aggressive. Njalo ngithola ababalisi ababili ngilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngiziyafika esikolo njengoba ngiwu-chair ngikhonaphana esikolo nababalisi abangu-2 kuphela. So angikwazi imbangela ngikuyini vele kule problem ezikolo la ababalisi abakho ezikolo ngingazi ukuthi kuhamba njani baku-strike.
Amazwi la asekelwe yisakhamuza kokodlwayo umnumzana Ntando Ndlela yena odwa abanye abafundi abayanga esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Ngithi lapha lisilaphosi izikolo kuthiwa sezivuliwe kodwa ngeqiniso ngeqiniso izikolo azivulwanga. Iningi labantwana bavele bona kabayi esikolo abantwana abaningi abangamankazana kakhulu abanye sebengabazithweleyo. Lakhonokho kwenziwe nguhulumende uphonga ujuma abazali ukuthi kuthiwe izikolo sezivulwa khonapho khonapho. Abazali abazilungiselelanga ukuba babhadale imfanelo zabantwana besikolo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Ngiwani uthi ofisa ababalisi babelwa nembeza bafundise
abantwana besebelimala i-character yabo belimala lokuthi nje ikusasa yabo ibisilimala. Kuhle sibe ukuthi izikolo zivulwe ende siyakuthakazelela. Unembeza kambalisi uhleze khona njalo umbalisi ngumuntu othanda ukuthi ngawo uba la mazalisa mahle. So grade 7 teacher bavulileyo sekusiya ngokuthi yena vele uteacher unembeza wakhe unjani. Bakhona sibili abafundisayo bakhona abanye abawayawayayo.
Umnumzana Dawungana Ndoro isikhulumele ugatsha lwezemfundo uthi iningi lababalisi likhangele lokuthi libuyele esikolo ngomvulo lapho sokuvula bonke abafundi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kwaBulawayo umnumzana Vusimuzi Mahlangu uthi ababalisi abayindawo ngoba bengelayo imali.
Kuviki yona le edluleyo abafundi bebebiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulababalisi abangabafundisa. Kungakho thina njengenhlanganiso yababalisi emela amalungelo ababalisi ke sesikhuthaze ababalisi kakhulu amamembers ethu ukuthi ke bangayi emsebenzini ngoba uhulumende akakathathi isinqumo sabo kumbe izikhalazo zabo ngendlela ekhangelele ukuthi ayenze. Ababalisi bakhangelele ukuthi uhulumende abanike iholo elingabaphilisa.
Abafundi basalele emuva ezifundeni zabo kulandela ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 okungabangela ukuthi bengaqhubi kuhle kumhloliso yabo lonyaka njengalokho kwenzakale enyakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ukusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo abantu abangamakhulu amabili lechumi lantathu 213 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus lona elibulele abayisishiyagalolunye. Lokho kukhuphule inani lasebahlaselwa yileli gcikwane elizweni selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula inkulungwane elikhulu 125.3,000 labulala abafika inkulungwane phose ezinye lengxenye yayo i-4.4,000. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezimbili i-2.6 million. Isikhathi yamabandla ezombusazo ilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 okhankasela ukuba umholi webandla lezapho umnumzana Bernard Magogo ongusakhulayo uthi usenqobe ezigabeni ezinhlanu phakathi kweziyisishiyagalolunye. Ibandla leli likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo lapho okuzakhethwa khona umholi walo ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli elizweni. Umnumzana Magogo uthi uzaqhuba umhlangano wakhe omkhulu we-rally mhla ka-19 kuyonale inyanga ngesikhathi iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 zibuyisela emuva umkhankaso wabo.
Abantu bangisapota dade, abantu bangisapota sibili. Sikhuluma nje out of 9 provinces sengiwine 5 provinces and then amanye ama candidates amabili awine kuma province 2-2. Inkinga kuphela esihlangana layo ukuthi iCOVID-19 regulations izwe sesisibambile. Kunzima uhamba, into yokuqala sebe sikwazi ukuthi uhulumende usibheke ngelihlo lika okokuthi singake siphambanise mhlawumbe singabona sesigwaqa imbiza ebilayo ngolimi and then sibe sesikhangela njalo ukuthi siyabe sesaba ukulimazisa abantu ngomkhuhlane wobhubhane. Ngakho ke into esesiyenza thina sesisabalalisa imbiko kumalunga ethu ebandla sisebenzisa esingathi i-social media lezinye indlela kubo WhatsApp, kubo Facebook, kubo internet. And as we are speaking, ngizabe ngilayo irally electronically mhla ka 19 September. Siza kwenza ke lokho, sikwenze kwenzakale. Baningi abantu asebengethintile, abanye banithinte emoyeni, abanye bayafisa ukuthi bambone njengamehlo, bakhulume nami, baxoxisane nami. Ngemva kokubona imbiko engiyithumelayo, isikhuluma ngokumanyana kwabantwana beZimbabwe. Njalo sesikhuluma esingathi ngesilungu yirevolution entsha. Ngoba i-generation inye la inye kumele ilwe eyayo i-revolution. Eyethu i-revolution is an economic revolution. Sibona abantwana beZimbabwe basabalele bandawo ezithiyeneyo basemazweni bangaphi nangaphi. They are economic refugees. Baku exile economically ubuningi bakhona. Yebo bakhona abanye esingathi baku political exile. Kodwa ke inumber eningi yedlula yilaba baku economic exile. Abantu abaningi baphangisa ukuzwisisa lanxa bengasomalunga ezaphu bayasekela uzwe besithi ukuthi fuqa fuqa. Abanye bayambuza njalo uzwe besithi okwakhathesi ungafunani ukuthi uncedise kucampaign yakho. Kodwa ke hayi, ngifuna usekelo lwabo kuphela kuze kufike isikhathi ukuthi sazi ukuthi lo ngubani, lo ngubani, ngubanyana, nguzibanyana. Ngoba esikwesabayo ukuthi mhlawumbe uzagijima uthi hayi bakhona abangincedisayo kanti inhlanzi isidle iWMC. Sicele isivuthwe yazi yabola, yikho esizama ukuthi sikuvikele lokho.
Sesiqhathanisa ibandla lezaphu namanye amabandla avele khona, ungathi lona lilamathuba abanengi yini ukuthi lingamisana lelezano PF?
Izaphu yona i-National Party, isikhangelela iMathebeleland, sikhangelela iMidlands, sibe sesikhangela amaprovinces akuNorthern Region. Silawa amathuba kuma provinces wonke ona la. Into ekhona dade wethu ukuthi yona izaphu lokhe saphuma ku unit accord kade lokhe sithule besinganiki that enough challenge ngendlela ezithize ngoba besisakwa besenza okuthiwa i foundation digging besisafaka ama planka phansi sifaka izitina lodaka oluqinileyo phansi kwenzela ukuthi nxa sesukuma sisukume sile siqubu esikhulu kakhulu. Yikho ke sesisithi hayi ifoundation isileyiwe down isibekiwe osokusele ke kathesi sokufuna ke ezigijimayo. Yithi sesikhona esigijimayo sizimisele ukwenza loba yini okuza sikhulula kusikhiphe kulolu daka esikilo. And thina nxa sesiqathanisa lamanye amabandla sibone ngani silamathuba amaningi kakhulu ukuthi izano siyigenqule. Ukhumbule ukuthi izaphu yona yilo ibandla lakuqala lokufeza impi yenkululeko, njalo yilo eliyivivinyileyo impi yenkululeko kwaze kwafika ekugcineni. Labo abayivivinyileyo impi lebalwa lonke silabo abanye bakhona. So okutsho ukuthi khona ama game changers silawo. Izano ibi ivele yona ikhangelele kuma veterans ukuthi babe ngama game changers maye lati silawa ama game changers angama veterans hayi sizaze sigengulo yona izanu iyakwazi yikho kade ngafuna ukuthi ibandla lezaphu livuke lime ngezinyawo lithi kwathu kodwa ke hayi ukungafisi kwabo akusimisi ndawo thina siyaphambili
lo umnumzana Bernard Makoko omunye onxintisa ukuba umholi webandla lezaphu iStudio 7 ikhangelele ukuxoxa labanye njalo abazancintisa kusikhundla esifanayo kuleli bandla kwinsuku ezilandelayo. Lesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weAfghanistan eKatar uthi igceke lendizamtshina eKabul selivulelwe ukwamukela usizo njalo abantu sebezenelisa ukugada indizamtshina kuleli gceke ngesikhathi esifitshane esizayo. Amandla amagetsi asebuyele endaweni eziningi edolobheni leNew Orleans eMelika njalo umeya walindawo uthi unkosazana Latoya Cantrell uthi ukhuthaza abantu abasuswa ngesikhathi sezulu lesikhukhula uHurricane Ida ukuthi babuyele emzini yabo. Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Hayi ngiyabonga kakhulu Chris kuhle ukuxoxa lawe ngalesi sikhathi.
Ungasitshela ukuthi izanu sezomkhathi ukuthi sibone ukuthi umnyaka lo uyabe unjani uyabe ulezulu na.
Hayi kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lo nyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana izulu la khona lizaba ngilokho esingathi normal and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangelele ukuthi lingaqala nini yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini ngoba kukhanya izulu la khona liyathembisa
ngesikhathi lesi. Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo?
Yeah Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhatini esiqakatheke kakhulu kulaba abafuye imbuzi ngendaba yokuthi izulu belineng kakhulu ngomnyaka ophelileyo. Imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesa imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi sinanzelele ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago kweneleyo lokuthi onina baphilile ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyacina zisehlile ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kasisuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo enkomeni. Inkomo eziningi ziva ngokulandelwa khonapho ngo-December January, so lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga sesikiyo September, eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele ziyasutha ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe indlala iba le nkinga eziningi xa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Bona abalima izilimo ke kuyini ongabatshela khona ngalesi sikhathi?
Kulabo abalima izilimo khathesi isikhathi esiqhakatheke kakhulu ukuthi kufanele ukuthi kuthunquthule emasimini. Ngamanye amagama yisisikhathi okumele senze ngaso iland preparation. So ke kuqhakathekile ukuthi siqalise ukulungiselela emasimini indawo ezifuna ukufaka umquba. Kufanele ukuthi uqale kathesi umquba okhona ukuthi sibe sifaka laba abazakwenza ukuthiwa ngugajompo kumbe abazakwenza ifumvutsa. Kuqhakathekile ukuthi balokhuze baqala ukugebha amagodi.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise sicubungula okuphathelane lezemfundo ngesikhathi izikolo sezivuliwe. Inhlanganiso yakho ingathini ngalabo abantwana ababhala imhloliso kathesi? Bona ikusasa yabo injani? Sazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Abantu belokhu besukumela phezulu ngenzamo yokuncedisa umculi uSikhosana Buhlungu ngokumakhela indlu yakulezi nsuku emzini wakhe eGwamba eNkayi, njalo sebenelise ukuqoqa impahla zokwakha, imali lenkomo. Lokhu kuvezwe ngumculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimane Ndlovu, owazakala ngokuthi uMadlela Sikhobokhobo, onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo ezifana lokucindezela umculo wakhe e-studio ephathisa nalabanye. Asizweni ingxoxo esiqhubelaye.
Hayi, sibonge kakhulu. USikhosana ngicabanga ukuthi singathi say people's project. Iproject yabantu, iproject abantu abathi beyikhangele bafisa ukuthi bangalula izandla bamsize. ukuqala kwale project yokuchaya izimali kuqalwe ngabantu kwenye group enabantu bakithi onodumo ogupta nabomzaca nabosisethule kwenye group bathi hayi thina sifuna ukuqala lo msebenzi wokuthi sikwazi ukwakhela uSikhosana umuzi sikwazi ukumlekelela. So senginakatsho nami ngokujabula ngithi hayi ngithe ngikhangela ngabona hayi ukuthi umuzi uzaphuma impela njengoba besikwazi ukuthi amaphepha akhiphe ukuthi umuzi wakhe awukho esimweni esi-right. And ngokwempela ngokweqiniso mina ngahamba ngafika emzini wakhe awukho right, awukho right neze. So bathi bazoshana inkomo lapho ngithe ngiyakhangela ngabona sezingu-5 izinkomo. So into enhle kakhulu, sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi bamphakamele uSikhosana engeyilutho. Yibo phela ubuntu lobo, yibo phela ubuyithi lobo ukuthi bekumele vele sihambe sibambane singabantu sibe yimbumba sikhulume ngazwilinye. Abafuna ukusiza bangaxhumana nomfo wethu uZenzele Ndebele. Abaningi bayamazi lapha kuma social media, bangaxhumana naye whether umthola ku Twitter whether umthola kuphi, kodwa nenamba ngizolipha ukuthi mhlawumbe niyifake lapho. Nguye okolekayo imali lezi ukuthi mase zikhona sigijime sikwazi ukumlungisela uSikhosi sikwenze konke.
Uhamba njani ngomculo lo othi dlala ntethe njalo ulokhe uthakazelelwa yini ngabaningi?
Ukuthi ma ungahamba ku YouTube uyekhangela ama views kaSikhosana, into engakaziyenzakali within a very short period of time uSikhosi useku 50 plus ama views, 50,000 plus ama views, okutsho khona ukuthi abantu bayithakazelela ingoma kaSikhosana. Bakhona vele abaziphi umsebenzi kuba ngama gatekeeper nabanomhobholo abantu abangafuni ukuvuma into enhle. Asithi ukuthi athande wonke uSikhosana hayi, kodwa mawungamthanda umuntu hayi uvela uphume kungabi nendaba naye, hayi ukuthi umshaye umphose ngamagade, yikho lokho esingakufuniyo. Kodwa iningi lithi hayi sinayo uSikhosi, siyakuzwa emoyeni phela ngoba umculo abantu kumele bawuzwe emoyeni not only ngendlebe. So mabemuzwa uSikhosana hayi sijabulile, siyabonga kakhulu. Isizwe asiphakame, isizwe asibambane, size asikhuphuke, siyabonga.
Loyo uMadlela Sikhobokhobo ebesixoxa laye khonapha emsakazweni weStudio 7. UMadlela uthi abafuna ukunikeza uSikhosana abakwenelisayo bengathinta intatheli izindaba uZenzele Ndebele asebenza laye ukuncedisa uSikhosana ngomculo wakhe. UZenzele Ndebele utholakala enkundleni zebulenjini ezivalisa iTwitter, Facebook kanye leWhatsApp kunombolo ezithi 773-103-267. Sizaphinda njalo inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini ngo-773-103-262. Sike saxoxalo uSikhosana isiya kwabulawayo ukuyarekhoda umculo othi dlala ntethe, njalo wasithumezela umlayezo esevela khonale kontuthu.
Sawubona lesithatha kuthabela emsakazweni lasi ngomenja khonapho
zalezela manga phakathi komnyaka.
Ngiyabonga.
Zakaya, Okajeni, umfana wesikrosini, umathi, ngizoba ngundana womthimba, umsebenza wenzayo. Ngithanda lonke bakithi.
Lo ke umculo kaSikhosana uthi dlala ntethe osubukwe ngabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 ebulenjini be-YouTube. Njalo uMadlela Sikhobokhobo uthi lokhu kukhomba ukuthi ngempela abantu bakhwabitha lo mculo ngoba usanda ukwethulwa. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.